Lana manje ungadopa bezana uPF wabuzi la ubakutshela khona ukungadopa uMonzora la uza kutshela la ukuthena la uyawina nge 90%. Ama politicians siyawazi bahlala beqamba manga. Bayenza lokho ukukhulunywa okwakhulunywa ngolo wangumongameli weItaly okuthiwa nguMussolini. Owathena nxa uqamba manga kumele uqamba manga, uqamba manga amakhulu ucine wena wakholwa. Labantu abakulandelayo bakukholwe. Yiko khona okwabakwenzayo. Bala manga abantu beCCC asoqiniso lela balijoyo abala sizathu sokuthi abantu bazathi basekela ngalipi ngoba bona kabala ama structures kabala mechanism yokunqoba ngokhekhethweni futhi abala constitution eUS tjengisa ukuthi balibandla eliserious kodwa ke ngithampinde ngiphengi ngithi mina balesizathu mina futhi ngiyasazi isizathu sabe senza abajonjalo bayenzela ukuthi nxa sebedliwe babe sebesithi bona ukhetho lusuke kwaba lokucikilo lokudlele bezela okwenziwe iZimbabwe Electoral Commission ngoba basiphindise khona kuyana abakwenza ngo-2018 babuyele futhi ekhoti baye kuthi bona ukhetho kube lobuqile lokuqile bezela bona bebemele ukuthi banqobe nge-60% 70% kube lokuqile bezela bayenza ukuthiwa ukusetha i-narrative balamanga futhi bayakwazi ukuthi labalamanga and ama-politician wonke afanana bonke bayathanda ukuzitshela amanga
ngokubona kwakho useke lo lwemandla lesi-CC lungaba lwehlile na nxa siqathanisa langesikhathi sokhetho olwedluleyo olika 2018.
Ngeke ngisho ukuthi lwehlile kumbe lukhuphukile engikubonayo nje ukuthi bangaqhubeka belabantu bona abavele belabo abemadorobheni kanti futhi kusengenzeka futhi iZANU-PF ingene kwezinye izindawo lapho akadebele bebambe khona sibonile ngama-by-election abekhona iZANU-PF ihambile yanqoba ama constituents amabili ayekade engawabo so sengenzeka iZANU-PF idobhe futhi amanye kwezindawo lapha nalaphana kanti njalo futhi it is inevitable futhi uzabona futhi sebephinda into yabona leyana ukuthi uthole sebexabana nje umnumzana uChamisa uthi yena yena uzafaka ama candidates afaka abangani bakhe abanye bamdefy bahambe bayasplit amavoti badliwe benze khona ukukhana abakwenza ngo-2018 kwamanye ama constituents njengabo bulala kwa South ukuthi bakontestana bona bodwa kwacina kuyini umodi bazakwenza futhi ngoba uChamisa akalaleli uwe unguntando kayiphikiswa so uzafaka abantu bakhe abangani bakhe abafunayo sesike sabona ama uluhlu lwamabizo vele lusecirculator olwabangani bakhe afuna ukubafaka sabona olunye uluhlu futhi olwabanye abantu abangamasekeli besithi bona asoze silandele into etshiwo ngumnumzana uChamisa le i-dictatorship bafake basplita futhi amavoti banjalo vele batriva ngeconfusion njalo futhi baphila ngeconfusion njengeZANU-PF yakhona bayafanana nje mina mboni mehluko vele phakathi kwamabandla lawa wonke akhona nxa sizaba serious eZimbabwe sifuna ukuthi ikupolitics ukuzamela ukuthi ngabe sibale bandla elitsha elilabantu abatsha abangayisibo bonke bona abantu abakhona kathesi abakupolitics ngoba bonke labantu balamanga bafanana bonke.